ngali sona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane sihlaziya umbiko othi wona inani labantwana abancane abadlwengulwayo liyaqansa.
Mfakazi, ngingasho ngithi siphile esikhathini esinzima kakhulu, esikhathini esokuthi singomama abantwana bethu bangamantombazana asisahlali labo, uthole ukuthi umuntu usemsebenzini abantwana basekhaya. Lokho kunikeza kakhulu abantu besilisa ithuba lokuthi banukubeze abantwana bangamantombazana, bathatha iadvantage yokuthi namba abantwana okulula kibo ukuthi umuntu wesilisa afike azenzele lokho afuna ukukwenza kunokuthi ayeqala phansi akhombise untanga wakhe ozamtshela lokhu lalokhuyana amfune lokhu lalokhuyana. Ngakho kugcina kusenza abantu besilisa abaningi sibabona sebedlwengula amankazana bengalande untanga babo, ngoba kwesinye isikhathi thola ukuthi umuntu akalayo le mali yokuthi abe nomuntu wakhe ozathi hayi lo ngumuntu wami ma ngingenkaniko zomzimba ngiqonda khona umuntu bozafuna izinto ezifana labo sepa labo ubani bani ukuthi amondle njengomuntu wakhe. So abantu besilisa abaningi bakhanya sebengani sebephephela kakhulu ebantwaneni, njalo bathatha i-advantage naleyo ukuthi abantwana isikhathi esiningi abalabantu ababhekileyo, omama kabekho eduzane nabantwana, kumbe umuntu utho ukuthi ngumalume ngiyohlala nabantwana, utho ukuthi umalume ngiyosedlengula abantwana, into ezifana nalezo. Okunye futhi yebo, imithi abantu sebasebenzisa kakhulu, bathatha ukusebenzisa imithi babuthatha babuhlanganisa kakhulu lokuthi kuthiwa umuntu engalala lomntwana omncane lokhu nalokhu kuzayenza kube nje. Angazi ukuthi inkolelo evelaphi leyo ehlukumeza kangaka.
Okunye kuthiwa baningi kakhulu abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu, i-5 years, labo abadlengulweyo. Kungakutshengisani lokho?
Thina kudala sikhule sisazi ukuthi kungathiwa umuntu wesilisa unukubeze umuntu wesifazane bebezinga ngokuthi hayi yena umuntu wesifazane lowo kade egqoke njani azanukubeze, mhlawumbe ubegqoke isigcedezana azanukubeze ngowesilisa. Kodwa manje nxa sesikubona manje sokunukubeza lezi ngane ezisengaphansi kweminyaka emihlanu kuyasitshengisa sobali ukuthi asikho isigqebhezana esingagqokwa ngumntwana oleminyaka engaphansi kwemihlanu. Yisigqebhezana bani leso? So yona yini ekumuntu wesilisa kwenza umuntu wesilisa azahalele ukuthi alale nomntwana omncane kangaka makungasomuthi? Ngoba ayikho into esingathi yenziwe ngumntwana oleminyaka engaphansi kwemihlanu eyenza ukuthi umuntu wesilisa waze wasukumyelwa yimizwa wabamba umntwana. Usuke eyenzeni umntwana oleminyaka emncane kangaka? Akula nto enye eyenza lokho, kulezo nkolelo kumbe yimithi nje abantu abayenzayo. Mizwa bani evuswa umntwana oleminyaka emihlanu emuntwini wesilisa?
Umbiko lo uthi njalo bakhona abantwana abangabafana labo abadlwengulwayo ngosisi. Kungakutshengisani lokho njalo?
Umhlaba esiphila kuwo usumi manzonzo. Angazi kwabakholelwa ezinkolelweni zesiKristu lezi bazathi umhlaba sisiye emaphethelweni njengalokho kukhulunywe eBhayibhelini. Mase sifika ezimeni zokuthi size ukuthi labo mama sebefika esimeni sokunukubeza abantwana abangabafana, kubonisa khona lokho ukuthi impela umhlaba usume ngendlela engaqedakaliyo. Kunzima lokuthi ungumuntu ukukholelwa ukuthi kulo muntu wesifazane ongabamba ingane encane. Abantu abangomama bayenza into enjalo, asazi noma ngusathane noma yiwo leyo mithi labo mama bayisebenzisa imithi leyo ukuthi bakholelwe ukuthi ningasebenzisa ukuthi ulale nomntwana omncane ongumfana kulento ezokwenzeka. Hayi, into embi kakhulu msakazi, into embi kakhulu esingazi lokuthi sihambe njani singabantu emhlabeni, ukuthi impilo bani esesiyiphile. Nxa sesilabantwana abangabafana abancane abasikaba nukumezwa ngomama, omama esikhangelele ukuthi ngani yibo abavikela abantwana, abantwana bazophephelaphi? Amantombazane aye kubo baba adlengule, abo baba babantwana abangabafana baye kubo mama bafike badlengule. Yimkhuba okumele ukuthi laba bantu ababanjwa besenza leyo nto okumele ukuthi bajejiswe kabuhlungu, kwenzele kube kwenziwe isibonelo ngabo emphakathini ukuthi le nto eyenziwayo i-wrong, akumelanga iphinde yenzeke. Akumelanga umntwana umntwana ongumfana asabe ukukhuluma lobabakazi kumbe lomalumekazi kumbe lodade wabo, ngoba udade wabo uzasuka amnukubeze. Liphilo nje lihlazo nje esizweni sathile lesi mphakathi, into esabekayo nje.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ebusixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibane njalo eviki ezayo. Lila.